So we see card descendaba ku VOA Njebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Mhlaka 30 kuNhlangula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ukukhwela kwentengo yokugada izobukhofo kusho khona ukuthi luphawu lokuthi izinto kazimanga kahle ngokuba kayikho intengo ekhwela ngaleya ndlela ikakhulu uzuko wekahulumende. Kuyadingeka ukuthi kuvulelwe abanye abama-transport ngoba uzuko yedwa uyehluleka. Nanku sebulala abantu abavele behlupheka kanga.
Izizalwane zeZimbabwe sezifuze ukukhathazeka okukhulu ngokukhuphuka kwendleko zokugada amabhasi awezukho okwaziswe isikhathi sinye lasiziqondiso ze-COVID-19 level 4 lockdown izolo.
Since last year I've been here, ngabuya ngendaba ze-lockdown lapha eLondon ukufaka mdala, but then now I can't go back. Imithetho le sikhona kathesi, things are tight and ama-regulations akhona afunakalayo, I can't stand them.
Abadabuka eZimbabwe asebehlala kweleBhilithani abahambe ekhaya ukuya qhuba imisebenzi etshiyeneyo sebesehluleka ukubuyela eBhilithani ngenxa yenhlawulo efunwa lilizwe lelo yokuvalelwa ezindaweni zama-quarantine centers. Ibandla leZANU-PF selibumbe ikomiti ezahlolisisa ngokwabiwa komhlaba okwenzela ukwenqabela ukudilizwa kwezindlu ezakhelwe lapho kungelamvumo. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Izizalwane zeZimbabwe sezivise ukukhathazeka ngokukhuphuka kwendleko yokugada amabhasi awezukho okwaziswe sikhathi sinye leseziqondiso ze-COVID-19 level 4 lockdown izolo. Ngemva komhlangano wedale labaphathe intambo elecabinet, u-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
UZulu ukhala ngokuthi osekusenzakala manje ukuthi amanyathelo mabili athethwe nguhulumende azakwenza impilo ibe nzima ngamandla yena evele ebhekane lesimo somnotho esingamanga kuhle esehluleka ukunakekela imuli phansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown. Umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi umnumzana Efincube uthi okwenziwa nguhulumende kukhomba ukuba izinto azimanga kahle elizweni.
Izobukhofo kusho khona ukuthi luphawu lokuthi izinto kazimanga kahle ngokuba kayikho intengo ekhwela ngaleya ndlela ikakhulu uzuko wekahulumende. Kuyadingeka ukuthi kuvulelwe abanye njalo abama-transport amakhombi lakho konke ngoba uzuko yedwa uyehluleka. Nanku sebulala abantu abavele behlupheka kangaka.
Isakhamuza kobulawa mnumzana Mbonisi Gumbo uthi uhulumende uveza ukuba akalandaba labantu
abavunyelwe ukusebenza ngoba nanku phela abomshova bayenza $50. Uzuko sekhwezile sesenza sikithi ibhasi emshova kazuko sisenza 80. Uhulumende ufuna ukugcina abahlali ethatha imali eyisebenzisa ukukhampeyina futhi lokuthenga izikhali zokuthaya abahlali esebenzisa uzuko yenayo kulokuthi ikompetition ibe khona kungabulawa amabhizinisi amancane awemshova.
Uhulumende angakunanzelelanga ukuthi i-lockdown idala ukuminyana utsho esinye njalo isakhamuza kobulawayo unkosikazi Silibaziso Dlondlo.
I-lockdown kayincedi lutho ngoba yenza abantu bonke babe inehari wonke umuntu kuba lesibhubhubhu yonke indawo. Omunye uzagijimela ekuseni egijimela ukuthi ayethenga lomunye ugijimela ukuthi ayethenga bagcina beminyana okudlula nxa kule more time yokushopha njengemashopha. Abantu baba baningi kakhulu endaweni eyodwa ngasikhathi sinye begijimisa isikhathi.
Isakhamuzi senkulumane lapho uhulumende athi i-COVID-19 ihlasele kakhulu umnumzana Patrick Xaba uthi imota lamabhasi athwala uZulu ayasilela ngakho-ke lolu dubo luzahle lube lubi ngamandla.
Ukukhwela kwamabhasi ezobukho kwenza abantu kube nzima ekuhambeni lapho bafisa uya khona njengoba kuyo yodwa izupho evunyelwayo ngesikhathi se-lockdown la ngesikhathi se-corona uhamba sikhuluma nje nje abantu abaningi kabasebenzi bayazisebenza ongangokuthi lokho kuza kwenza kube nzima abantu ukuthi bahambe ngawo amabhasi lawo ngoba bekhweze ngathi 100% izisebenzi kazikakhwezelwa imiholo yazo
olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi i-lockdown le kayizwisisi ukuba izonceda uZulu kumbe ukumncindezela
lockdown yangifona vele ayisizi ngalutho ngoba ungakhangela yena onguye oyifakayo nguye ogcwele indawo zonke nguye ongafaki i-social distancing nguye ongafaki imaski
usomabhizimusi umnumzana Dumisani Nkomo uthi uZupco abantu bangena bebaningi kungela kuthiyelana izikhala okwenza i-lockdown ibe yize
sinanzelela ukubana kumaZupco lapha abantu bayangena bebaningi kakhulu kumamakhethi bangena bebaningi kakhulu kungela distancing abangama-private operators abemshova emshikashika abavunyelwe
Nkomo uqhubeke ethi uhulumende kumele aqaphele ukuba i-lockdown ingagcini ibulala amabhizimusi
isibone ukuthi lokho esikwenzayo akubulali amabhizimusi akubulali laba abasebenzayo akubulali umnotho wabantu kwamanye amazwe uma besenza ama-partial lockdown ngama-lockdown abamabhizimusi labantu nje bayathola okunye okuthile abadinga ama-social safety nets
izolo uhulumende wenze isimemezelo sokuthi amavinkili asezavula ngehola lesitshiyangalombili ekuseni 8 a.m. avale ngehola lesithathu ngemva kwemini enkulu 3 p.m. kuthi uZulu kumele ame ukuhamba-hamba ngehola lesithupha 6 p.m. ntambama kuze kuye kuba lihola lesithupha ekuseni 6 a.m. njalo akusela kuhamba-hamba phakathi kwamadolobho amakhulu emizameni yokwenqabela ukuthelelwana kwe-COVID-19 kodwa uZulu uthi kuba yize ngoba uhulumende akancedisi uZulu ngokuphila ngesikhathi se-lockdown. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa lengxenye 770,709 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine elizweni. Njalo sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 544,888 asebehlatshwe ijekiseni yesibili kubikwa abogatsha lwezempilakahle. Ngokutshona kwelanga layizolo, abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1249 abatholakale bele COVID-19 yona yobulele abalitshumi lambili 12. Abadabuka eZimbabwe asebehlala kweleBhilithane abahamba ekhaya ukuya qhuba imisebenzi etshiyeneyo sebesehluleka ukubuyela eBhilithane ngenxa yenhlawulo efunwa yilelo lizwe yokuvalelwa ezindaweni ezitshiyeneyo zama-quarantine centers umuntu engakangeni emphakathini. Iningi likhala ngokuthi alisenelisi ukuhlawula impondo eziyinkulungwane lamakhulu ayisikhombisa lamathumi amahlanu £1,750 efuna yilelo lizwe emizameni yalo yokumelana le-COVID-19. U-Ezra Chisa Spanda usethulela lolu daba.
Iningi labo lalivakatshele kweleZimbabwe hayi ngokuyajabula kodwa ngezehlakalo ezijeneyo ezifana nokufelwa kumbe ukugulelwa ngabemuli. Mnumzana Mkhululi Sibanda ubehlala edolobheni le-Bristol okwamanje okubulawayo sephelelwe ukuthi enzeni.
Since last year I've been here ngabuya ngendaba ze-lockdown lapha eLondon ukufa kanti but then now I can't go back. Imithetho le sikhona kathesi things are tight and ama-regulations akhona afunakalayo I can't stand them. Now I have to look for a job again lapha which life is becoming hard for me.
Unkosazana Samu Ndlovu uhlala edrobheni leDurban kweleBhilithane laye wabuya kweleZimbabwe elande imfa.
Sebenza njenge-health worker e-UK ngabhujelwa ngumama ngoMashi ngabe ekhaya ngizombeka. Ngithembe ekhaya ukuthi ngibuyele kwaba nzima ngoba bekufunakala imali ze-quarantine. So khathesi ngi-stranded khona lapha ekhaya ngenzi lutho ngihlalele. Khathesi ngihlalele ngapha ekhaya kufunakala i-1700 e-quarantine. But ngikwanisa ukuthi ngiyithole abantwana abahlezi zobabo mina ngizahlala ngapha ekhaya uzukhishwe nalowo mthetho.
Ukosazana Zinhle Nyathi uthi ngeke akhohle uDubu wahlangana lalo kweZimbabwe azafela ngugogo wakhe.
Ukuhamba bekunzima ngesikhathi se-corona, khona ukuthi nje uhambe from one place to another place. Bekufuneka izincwadi and incwadi zakhona ubungayitholi lula. Ukusuka nje endlini yakho usiye e-police station usiyadinga incwadi, ubehlangana layo usendleleni. Izokusiba i-punishment obiselwe emuva.
Omunye okhala ngendleko ze-quarantine unkosazana Sithabile Sibanda wabuya nyakenye vela e-Ireland ukobulawayo okwamanje.
Ngiyafuna ukubuya e-Ireland but inkinga yikhonokho ukuthi angilamali yoku-quarantina nxa sengifika, so ngisahlezi khathesi ngisekhaya vele angilamali, angilasenti.
Imali okumele umuntu azibhadale e-quarantine nxa sebuyela kule Britain le-Ireland engaphuma sisenza abantu bengaphumi emazweni lawo. Unkosazana Lindwe Ncube ohlala e-Dublin ebelesifiso sokuya ekhaya.
Ngabhubhelwa ngubaba wami umnyaka ophelileyo, angikwazanga ukubuya ngendaba ze-COVID-19. Khathesi besicabanga ukuthi ngibuye ekhaya, kodwa kule mali abazifunayo ezokuthi nxa sesibuya kumele sizibhadale sihlale emahoteleni, and lezo mali siyabe singalazo ngoba phakathi kwesikhathi besingasebenzi, emsebenzini bekuvaliwe, besihlele ezindlini nje singenzi lutho.
Unkosazana Zoli Ncube wavalelwa i-COVID-19 ngomnyaka ophelileyo evakatshele kwele Ireland, lapho indizamjhine zamiswa khona ukuthwala abantu.
Kunzima kabi, angisebenzi nokusebenza vela angivunyelwa nokusebenza, impilo inzima. Nginesifiso sokuthi ngibuyele ekhaya ngoba nabantwana babodwa.
Abantu abaningi babelungiselela ukuzoshadisa ekhaya kodwa umkhuhlane we-coronavirus wavimba. Unkosazana Hloniphani Nxumalo wedolobheni le-Leicester ngomunye wabo.
Kade kumele sihambe siyoshadisa umnawami ngo-December. Sizibhadele yonke into, amavenyu, everything, ama-decorations, everything abaphekayo sokubhadelwe. Sagcina sesikhuluma labo ukuthi sipostpone to August this year. Khathesi August this year nanku lokho kubhida kunjalo. So kumele uhambe uyibhadale 1.7 imali yokubhukha iwethele kwarantine.
Uhulumende weBrithani wafaka umthetho onqabela abantu ukuthi bangaphumi elizweni lelo ukuze kuvinjwe ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Kukanti labo abaphumayo bajeziswa ngokuhlaliswa emahoteleni ngenkani, i-forced quarantine, bazibhadelele indleko ngemali ebiza i-£1,750 okwamalanga alitshumi. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala khonale ezisekhaya zithi ziyabuyela umthetho lowo ungakhitshwa. Mbele Studio 7 ngobulawayo, igama lamuyezwa Jesus Band.
Ibandla leZANU-PF lithi selibumbe ikomiti ezahlolisisa ngokwabiwa komhlaba ukwenzela ukwenqabela ukudilizwa kwezindlu ezakhelwe lapho kungekho emthethweni. Lokho kuphume emhlanganweni oqhutshwe namhla iziphathamandla zaleli bandla, amakhansila labaphatha intambo bakahulumende ngemva kokudilizwa kwezindlu endaweni ezitshiyeneyo elizweni. IZANU-PF iphinde yakhuthaza amapholisa ukuthi abophe labo abathengisela abantu umhlaba ngokungekho emthethweni besebenzisa izikhundla zabo kuleli bandla. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Mfundo Mlilo, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo lomazwe akuzwekazi le-Afrika emhlanganweni we-SADC Extraordinary Summit eMozambique, lapho abacubungula ingxabangxoza yamali ecatsha kulelo lizwe lezinye ingxaki emazweni asemhlubulweni wezansi e-Afrika. Umabhalane walumanyano unkosikazi Stagomani Tex wethule umbiko echaza ukuthi kuzacutshongulwa okunye njalo okwasalelayo kumhlangano odluleyo. Ukuhlaziya usizo olungalethwa yilumbuthano, sixoxe lomnumzana Walter Sunungule Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ukuze bachazulule loladawu lwaseMozambique kuzofuneka ukuthi befake esingathi thina imali ezayenza ukuthi bafake amabutho azahamba laphana ayosebenza ukuthi balungise idaba loluyana lwama-insurgents. Kodwa siyazi ukuthi ikakhulu amazwe e-SADC anokukhuluma kuphela kodwa bengafaki imali ezayenza ukuthi bakhone ukuthi balaba abantu, kuba laba abantu ama-insurgents la bakhanya bale kuleli zwe elikhulu elibaphushayo elilo elibenza bayenze lokho abakwenza so kunzima ukuthi isathi nga ingakwazi ukuthi balwa nesitha esingakanani bakhona ukuthi basiluse baphumelele ukuqala kuyafana ukuthi bekwazi isitha balwa laso isiphi ngoba ama insurgents la akawinze abuya ngoba athiwe so bangabakwazi isitha sabo then kungasiza ekutheni baqhazulule udaba lwama insurgents angiboni masuku eselewenzi lokhu labujwayo ngoba ngibona kulicembu nje elithi lingenza umhlangano okuqakathekileyo nje ukuthi basikethe baphuze itiye baphinde nje baphindele emakhaya abo beshiye lawo mazwe abazama ukubanceda lokhu ememetheka ngothuthuvo lwabo lukhona isikhathi esiningi kugcina sokungenela amanye amazwe aphandle kwesadiki ukuthi kuze kube kungani kuba lokuthula so isadiki yona iyehluleka kakhulu ukuthi ifake esikhathithina swayo kuregion yesadiki
kambe singabona uhlupho lolu lwamali wecatsha wele Mozambique ludlondlobala
vele luzodlondlobala ngoba angithi into elwelana phana umnotho weMozambique ezinkulu umnotho luzodlondlobala ngoba kulabantu abaningi abasengathi banesandla laphaya bayafaka imali befake isikhali bephushe lungadlondlobala kuphoshakale isibesidey ngoba iMozambique ingasibhekile imelana laboZimbabwe oSouth Africa uMalawi uTanzania so kungenzakala ke ukuthi ludlondlobale nje kugcwale yonke indawo ngoba siyazi ukuthi as long bengasebenzanga nalo othuma la malwecatsha lawo kuzaqhubekela phambili lokhu senzakala
lowo ngumnumzana Walter Sunungule Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo eseJohannesburg wele South Africa. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa ngokwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngesikhathi umhlaba ubhekane le COVID-19. Uhlandla lethu lapho esixoxa nabadabuka eZimbabwe asebehlala emazweni aphetsheya silomnumzana Difa waJapi Bango omunye wabaqoqa umbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezohlobo lesikhalanga abahlala kweleBhilithani. Lo mbuthano wandise ukubuthanisa abantu abaningi kakhulu, kudliwa, kugidwa, kuluthuli abantu bekholisa. Kodwa lo nyaka njenganyaka enye, lo mbuthano awuseyi kuba khona kodwa uzayenziwa ebulenjini. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Bango dube ukuze sizokunenga lolu daba.
Esathi singasiqopha ilanga lamhla ka 10 July okulilanga bekufanele ukuthi kwenziwe ngalo ibukalanga gathering. Sasikhangele ukuthi umongameli uBoris wayethembise ukuthi uza kwenza isimemezelo mhla ka 19 June lapho zabe sisho khona ukuthi abantu uyabavulela yini bonke noma akabavuleli. Kodwa ke ngaleyo ndlela akuzange kusenzeka ngaleyo ndlela ngenxa ukuthi abantu abakhanya besahlatshwe ama doses ama one doses basase phezulu basase enanile almost singafikisa lapha sithi kubo 40 million abangakahlatshwa i second dose okwenza ukuthi abantu abakavikele kahle bonke ngokuningi wasethembisa ukuthi hayi kuselihlehlisile ilanga walihlehlisela mhla ka 19 July mhla 19 July sokuyililanga lapho aseza khuluma khona ukuthi imigomo noma kunqaqhutshekela phambili sekuzaphilwa njalo kuyiwa phambili so okulilanga ukuthi mhla ka 19 July kuyose kudlulile ilanga lethu sesilibekile ngokunjalo ke sasesihlala phansi sabona ukuthi asilenze leli langa lidlule kodwa sesiza kwenza ngesikhiwa lokuthi i-virtual abanye noma ngithi mhlawumbe bangajalanga ulimi ibale lithi virtual ngithi zinje ukuthi sesizayikwenza sikwenza online njengalokho okulokwenziwa ufana labo Zoom lani kodwa ke sabe abantu abadlalayo bazabe betshaya izingoma zabo noma abanye bazayenza ama-pre-recorded shows bese sidlala ngalelo langa ukwenza ukuthi sidlulise lelo langa elibukala ngakathering lingabe lilanga lidlula kungelanto esiyenzileyo.
Kahle kahle ungasitshela ukuthi umbuthano lo obukalanga uyini njalo wenzelwani?
Umbuthano lo sathi ngasuqopha sahlala phansi sabona ukuthi uqathekile kakhulu njengoba singabantu esihlala egangeni akube khona into noma esikhumbuzayo noma into esenza sibumbane sibambane singabantu basebukalanga ngoba zinenge izinto ezenzakalayo kakhulu lapha sisegangeni sinje ezinye izinto ezenzakala mhlambe ezihlanganyela abantwana njalo lokuthi ulimi lwethu lingakhohlakali njalo lokuthi sizazi ukuthi thina singobani njalo sivela ngani njalo iBukalanga Gathering le ngayisenzakala ayiyenzakala ukuthi umbuthane nje kuphela umbuthane yena ukuthi lapho sebasikhumbuzana sikhumbuzana abantwana ukuthi uqozi lwabo ukuthi bona bangobani kodwa ke kakhulu lakhona siyabe sizama ukuthi sihlanganise izinto thize esibona ukuthi mhlambe ngomnyaka ngomnyaka noma kukhona ezinye izinto noma sibona ukuthi yini esesizenzile esiyeza kuncedisa ekhaya noma yikuyini okudingakala ekhaya okufuna ukuthi kusize abantu ekhaya engithemba ukuthi kusafana lokuthi njengomnyaka odlulileyo sathi inxa kufika isikhathi sengasakwe yena lesi ukuthi sihambise imali eningi sibili ekhaya ukuthi sizama ukuthi sincedise ekhaya ukuthi kwenziwe ama quarantine centers imali le yafika yathenga ezinye izinto khona ngale yancedisa njalo lokuzama ukubona ukuthi isibhedlela sePlumtree siyasincedisa ngezinye izinto ngokuthenga ezinye izinto lokulala lokhu yena sibona ukuthi kungancedisa njalo lokuthi enye into enkulu kakhulu ukuthi sihlale phansi sibone ukuthi sibumba njani ngoba siphezulu kumqondo ukuthi kwenziwe i-technical college laphana ePlumtree ngumbono esiloko esiphezulu kwawo esiloko sithi njalo nje siloko sihlangana sikhumbuzana sibona ukuthi sesingaphi noma sesihambe how far sithola lama updates sihlanganisa le nkulumo esabe sizithatha ekhaya siletha ama feedback ngapha kwabanye bethu esilabo lapho so lilanga engingalisho ngithi it's a very productive day iBukalanga Gathering
umnumzana Tifa wajabi bango Dube ngomunye wabaqoqa umbuthano weBukalanga kwele Bilitane ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseLondon. Amabandla ezombusazwe eZimbabwe athi azaqhubekela phambili dinga abantu abazabavotela kukhetho lama-by-elections olungenziwa lonyaka lanxa kule ndawo eziningi okuqiniswa khona iziqondiso zokuvikela i-COVID-19. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Abakumabandla aphikisayo bathi ibandla lezanu-PF lincindezela aphikisayo ngokwethula imithetho eminingi yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Bathi ibandla elibusayo likhankasela ukuba abantu babhalisele ukuvota, kodwa aphikisayo avinjwa ngamapolisa ukuba aqhube inhlelo ezifanayo. UMnumzana Ostalo Sisiziba okubandla le-MTC Alliance uthi iZanu-PF isebenzisa ngendlela engaqondanga imithetho yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Akufanelanga umthetho apply kolunye uhlangothi unga-apply kolunye uhlangothi. Akula muntu osolayo indaba yokuthi kwekwe kuvinjelwe ukubana kungamemetheki ke i-COVID-19. Ungahamba emadolobheni kathesi noma ungazuye ngapha abantu bayahamba ngazuye ngapha abantu bayahamba engikutshiwo mina ukubana ke lapho kuvulwe khona ukuthi abantu abapractice social distance abantu begqoka amamaski kwenze konke akula nkinga o umuntu ophikisa indaba yokuthi kwe simise ukumemetheka kwe-COVID-19. Engikusolayo kubana ke weaponize inxa yokuthi emalangeni adlulile abantu bezane bebebuthene. Nxa kubuthena abantu abangasiwo bezane kokufakwa khona umthetho we-COVID-19.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthokazi Republic Party.
IZimbabwe yilizwe okokuqala okusetshenziswa khona angathi mina imithetho etshiyeneyo kusiya ngokuthi yenziwa ngubani kubani. For example, iZANU-PF siyayibona isenza inhlelo zayo ingaphazamiswa, kodwa ngaso kungamanye amabandla ama-opposition parties imithetho iyaqala ukufakwa sokuthiwa sokulabo lockdown abantu bengahlangani konke lokho nje bezenzela umathanda ke kwenza ke abanye abantu basebenze nzima. Ukhuluma nje sibhizi lapha siyahlela sibumba ama-structures siyenza yonke into siyenza latho kunye ngokwenza inkani ngokunanzelela ukuthi labo ababusayo abalandeli umthetho bancinele kuphela ukuthi bancindezele abanye ngoba bona bekuphawa.
UMnumzana Believe Gawule uthi amabandla wonke kumele alandele imithetho yelizwe.
Inhlelo kumele ziqhutshwe kodwa abantu bezivikela ngazo zonke indlela ezikhona zokuthi bavikele ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Abantu bangena ema-supermarkets bayathenga, abantu bangena ezimoteni bayagada bayahamba, it's business as usual. But okuqakathekileyo ukuthi abantu balandele imiyalo ye World Health Organization eyokusanitizer, eyokugcina ukugqoka ama-mask ngazikhathi zonke abantu bengadeleli umkhuhlane ngoba ukhona.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi iZimbabwe Electoral Commission isithi balutshwane abantu ababhalisela ukuvota kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngise Maryland ngokhiphi Stube.
Inhlanganiso ezimeleyo eCenter for Innovation Technology yakoBulawayo namhlanje iphawulwe ngokusemthethweni umbukiso wendaba ezihlukeneyo eziphathelane lokwephulwa kwamalungelo oluntu ngesikhathi ilizwe liphansi kweziqondiso zokumelana le-COVID-19 eze-lockdown ezethulwe ngombimbitho nyakenye. Lolu bhubhane luhlasela amazwe omhlaba ugoqela iZimbabwe. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Iningi labantu libiwa lahlukene ibona ngezombusazwe U.S. Acting Alternative Representative for Special Political Affairs Jeffrey De Laurentiis emhlanganeni obuhlaziya okuphathelane lele mali. Phezu kokungahlaliseki kuvele kukhona kwele mali kubangelwa yimpi yabalwa becatsha bukholo lwesi-Islam abe Al-Qaeda labe Islamic State. Leli lizwe liphinde labhekana ngokungamanga kuhle kwezombusazwe okugoqela ukugenqulwa kombuso owawukhethwe nguZulu ngabebutho. Ngobancwabakazi kwanyakenye uKenneth Asimi Goita ukhokhele ibutho lalelo lizwe ekugenquleni umbuso ka-Ibrahim Babaka Keita owayekhethwe nguZulu. Kodwa ngemva kokubanjwa ngamandla ngabumanyano wamazwe angentshonelanga izwekazi le-Afrika owe-Economic Community of West African States, ECOWAS, kwagcina kubunjwa uhulumende ozabe phethe intambo zombuso wokulungiselelwa ukhetho. Kwasungulwa njalo izikhundla ezimbili ezaphiwa abantu makhaza abangasebo bebutho. Leso-ke esenhloko kahulumende kanye lozabe esaphethe isikhundla sikamongameli. UKenneth Goita wahle wazinika isikhundla sokuba umsekeli kamongameli. NgoNkwenkwezi lonyaka mhlaka-24, uGoita ubophe wavalela inkokheli kahulumende ayemgenqule. Ngemva kwensuku ezingatsho lutho umthethwandaba waphezulu owe-Constitutional Court wahle wanquma ukubana abe ngumongameli osaphehle isikhundla leso. Kwathi mhlaka-9 Nhlangula uGoita ukhethe uJogo Kukala Maiga ongekho kubutho owabe waba umkhokheli webandla lezombusazwe ele-Patriotic Movement for Renewal ukuba athathe isikhundla sokuba yinhloko kahulumende. Elemelika lindawone lamanye amazwe omhlaba likhuthaza ukukhululwa ngokuphangisa kwabezombusazwe abavalelwe ngaphandle komthetho, abanye babo bengavunyelwa ukusuka emizini yabo beku-house arrest kwele mali. Umeli welemelika u-ambassador De Laurentiis uthi ukuvalelwa kwalaba bantu yisenzo sokuhlasela umbuso wentando kaZulu, njalo kuzabuyisela muva uhlelo lokulungiselela ukhetho lokubuyisela umbuso ezandleni zabakhethwe nguZulu, hatshi owebutho. Phezu kwalokho, ukukhethwa kwenkokheli efunwa nguZulu kuzaletha ukuzinza elizweni lelo, kudale amathuba okuthuthukisa umnotho lenhlalakahle kaZulu kwele mali, okungenza abantu bakholwe kanye lokuba lithemba lokuthi ngempela uhulumende osaphethe intambo zombuso ulakho ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Kuqakathekile ukuthi ngohlolanja umnyaka ozayo ka-2022 kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo olungela bugxili loqondiswa zingcwethi ezingayemelanga gcwele, njalo kusetshenziswa indlela ezisegcekeni, kutsho u-ambassador De Laurentiis. Uphinde wathi ukuze konke lokhu kuphumelele akumelanga osaphethe isikhundla sikamongameli lomsekeli wakhe losaphethe isikhundla senhloko kahulumende babe ngabancintisa kukhetho lolu lomnyaka ozayo. Esithi uhulumende kumele aqakathekise umvikela wenzalo yasemali langokulondolozwa kwelungelo likaZulu walelo lizwe. U-ambassador De Laurentiis ukhuthaze njalo ukubana uhulumende osaphethe intambo zombuso ukubana aphumele amacebo okubumba isimo esihle sokuthi abantu bakhululeke ukutsho imibono yabo ozadala ukuzinza elizweni. NjengeMelika, sizahlolisisa izibopho zokudlelana kwethu lele mali xa sesibone owenziwa nguhulumende osaphethe intambo zombuso. Sikhangela kakhulu ukubana uyaphazamisa na uhlelo lokubuyisela amandla kuhulumende okhethwe nguZulu na, kutsho u-ambassador De Laurentiis. owamanje simanga ugcweleyo labantu makhaza abasemali kuzifiso zabo zokufuna umbuso wentando kaZulu, ukuthula, intuthuko kanye lokuhlonitshwa kwelungelo lomuntu.
Ngizibalele udaba oluveza umbono kahulumente kwemelika.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.